phakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartful ngama-foreigners futhi ngathi njengama-migrant njengama-ZTP holders and in particular ama-Zimbabwean who are the easier target. So uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo, kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila. Sebe sithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures at goodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhothi Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma elections 2024, migration topic is quite a hectic topic esicindezela ibandla le-ANC eliphetheyo, ngoba kungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Clayton McKenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama-migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo liminjani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja i-promotion of administrative justice ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani. Ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile, kodwa ke still thina njenge executive amethatha ama policy decision sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapplya for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyiqoqa usitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama-waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma-mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe beyijabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani